uyamkonda kanti indaba lembiza ngani ubiza abanye bonke kabize yena uyakwazi ukuthi onguye olabalandeli kuleli lizwe mbani laba abanye bangahlangana begide bendawonye kodwa ilizwe kalisoze liye ndawo abantu kabamanyananga ukuze abantu bemanyane umnangagwa lothamisa kabahlale phansi bekhulume singenza ngani wena lami kasikwazi ukuthi lokho ekufuza ukuthi kwenza kahle asindawo nxa singabe silokhu sikontinua siyaphambili ngale ndlela namuhla sesibulele iparlamente kusasa angikwazi ukuthi siyavulana yiphi institution njalo siyasala sesiyini sesiyisomalia uhulumende wakhona uyasebenza njani nxa ilukuzeni iparliamente ingasebenzisi ayispeaki kathesi le mthetho okufuza ukuthi nga kaloku introduce phakathi na kweparliamente isimile
kutho ukuthi ke ngokunjaloomali
yakhona khona
yimumo onjani okuthi lanxa sokwenziwa ukhetho kwayiwe emakudalekho i-constitutional court eyenkulu kuyo wonke amakhot elizwe lethu lezimbabwe isiphawulile
indaba
lingahloniphingezindlela lithi amakhoti la akwakho ngezindlela aliwa-recognize amakhoti la ngenxa kumbeli ngezindlela mina ngiselisekuzwisisa ukuthi kathi vele khona sibile abantu abale njonge nje ekukhanyayo ukuthi bale njonge engaqondanga kusegqekeni njengakho lokuthi lithi na nxa umalaba ikhoti kamalaba isiyethulile okwethulayo libe selithi lokhu alikuhloniphi lifunani lifuna ukuthi ikhoti irule in favor of lina kunako kathiwa ikhoti yenze inqumo esiqondile kungaba ngamakhoti
anjaniaule kunenge esikusolayo kuruling kamalaba and laye umalaba amboni ukuthi kuphikisa ukuthi laye kufuze esolwe ngasiye mlimo ongasolwayo umalaba ngoba uyikhoti iparliament injena iyasolwa i-executive injena iyasolwa akula muntu ongasolwayo so singenza ngani ukuthiwa khona ungasola umalaba wena suyenze enye into ekwenza ukuthi kumbe kuthi ufe khonapho hhayi uyasolwa
umalabaidale
liyakwanisa ukulahleka
mana ngikunika isibonelo esokhetho lwakhona e-amerika phakathi kwabush lo-Al Gore u-Al Gore lo-Bush kwathi sokuphingwa ahamba kwedale lezomthethwana ndabo kwaba lesinqumo isinqumo selo sahlonitshwa yilizwe le-amerika akula bantu abadonselanayo njengakhonokoyani
ipolitiki ze-amerika nepolitiki zezimbabwe ziyachiyana e-amerika akula msotsha ongenela kuma-results ama-election ezimbabwe isotsha ilelitshoyo ukuthi ama-results lawa siyawavuma kumbe hhayi so umehluko wakhona mkhulu kakhulu awungeke wafanisa e-amerika nezimbabwe
sibanda mfuna ukukutshela inye into omele uyazi oyaziyo wena kodwa ongayivumiyo kodwa ngaphandle nxa usutshela abantu into engayisiyo ukuthi uzame ukuthi uqashe ngomuntu ukhetho lolo ludlulileyo ka-2013 lolo lokwenziwa beseparlamenti futhi kadesi ukhankase ukhululekile ukukholisa okumangalisa usenza into oyifuna akula muntu okwatshaya umuntu akula muntu okwayethusela umuntu akula muntu okwayenzani akula kodwa kwasekuthiwa le ngozi eyenzakalayo ngemva kokhetho ukhetho soluphelile
eli ngiyavumelana nawe ekuqaliseni ngapho siza nga ama-results asuka atshintshwa aba mathathu namhlanje ngakubuza ukuthi ama-results okuthi khona luprezidenti abe nguprezidenti wapi alawe kunjalo awungeke wantshela umalaba wehluleka kuwuphendula lowo mbuzo so lo mbuzo ulokhu ukhona lanamhlanje yiwo umbuzo oza-addressa i-issue elegitimate singadingi izinto ezinganazikhanyi kwakuyacaca lasedale kwakhulunywa idale izegi yakhuluma ukuthi yona ila ma-result amathathu sitshintshile sasuka lapha saya lapha sasuka laphana saya lapha so ukuthi i-result eyiyo sibisibili yiphi akekho oyaziyo yindaba singahlali phansi sikhulume ngalo mbuzo ukuthi khona sizawulungisisa njani kusasa senzeni njani ukuze siyehlika khonapho
mina into engiyikhangelele ukuthi ukukhetho lwaziwa yizeki ukukhetho lwaluphethwe yizeki izeki yaziyo konke wahamba kwaqonda lokho aphambanisekayo kwaziwa izeki
thina sikuthi awazi lutho gawule kutho ukuthi awazi lutho buza abanye ukuthi izanu lezeki zidlelana njani hayi lapho-ke bangakutshela kulapho ozakubakwazi khona kathesi urayile nxa usithiwe nawukwazi
selifuna abanye abantu basale ngemuva hhayi asambeni sonkeni abantu bonke bahambe beye phambili.